Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 27 kumabasa 2022 igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili isilinganiso sokuwa kwedola leZimbabwe iye onye inflation sesikhwele sayaphose kukhulu 96.4%. Sokusele insuku ezintathu kuphela ukuthi kugqitshwe uhlelo lokubalwa kwabantu olwe 2022 Population and Housing Census uZulu ekhuthazwa ukuthi abambisane lalabo ababalayo njalo aphendule imibuzo ngokugcweleyo. Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris usebanjwe umkhuhlane weCOVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isilinganiso sokuwa kwedola leZimbabwe iye onye inflation sesikhwele sayaphose kukhulu 96.4%. Ngokubika kogatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency. Lokhu kutsho ukuthi intengo yezinto ikhwele nge 96.4% kusukela ngomabasa eminyakeni odluleyo kuze kufike namuhla. IZimstars ithi njalo nxa kukhangelwa inyanga ngenyanga i-month on month inflation intengo yempahla ikhwele isuka kokuyisithupha 6.3% ngombimbitho yaya ku 15.5% kulinyanga. Ithi njalo umuntu oyedwa usedinga amadola zinkulungwane ezedlula kancane eziyisishiyangalombili 8,366 Zimbabwe dollars eyokuthenga ukudla ngenyanga. Nxa ihlangene lezinye indleko ezitshiyeneyo limali iba zinkulungwane ezilitshumi lanye 11,363. Lolu gatsha alusatshongo ukuthi umdeni wona usudinga malini. Ingcwethi kwezenotho zithi ukukhwela kwentengo yezinto lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukuluphatha kuhle udaba lomnotho. Nanku idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa luhlonzi nxa liqathaniswa ledola laseMelika. Emkambo oqhutshwa iReserve Bank oweForeign Exchange Auction izolo, idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe alikhulu elilamatshumi phose ayisithupha 1:159. Kodwa emkambo wensitha oyiwo osetshenziswa ngamabhizimusi idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe aphezu kwamakhulu amathathu 1:300 kusiya ku 350. Sokusele amalanga amathathu kuphela ukuthi kugqitshwe uhlelo lokubalwa kwabantu olwe 2022 Population and Housing Census uZulu ekhuthazwa ukuthi abambisane lalabo ababalayo njalo aphendule imibuzo ngokugcweleyo. Uhlelo lolu luqale mhlaka 21 kulinyanga njalo lugqitshwa mhlaka 30. Abanye bakhala ngemibuzo ebuzwayo efana lokuthi nxa ulengane eyintombazana engaba leminyaka elitshumi lanye 11 kumbe engaba kubo grade 7 iyabe ilabantwana abangaki. lo ngomunye wemibuzo ebikwa icunula abanengi. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter uthe umbuzo lo uqhakathekile ngoba ujonge ukuveza sobala udaba lokwendiswa kwabantwana eZimbabwe. Abanye ababalayo babikwa bexotshwa emizini yabanikazi kumbe besethuselwa ngenxa yemibuzo enje. Sixoxele siphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ababalayo siqala sukubabona bebhodabhoda mhlaka 21 nje kusise ekuseni kuze kufikela namhlanje lokhu bebhoda sibabona okuveza sobala ukuthi uhlelo lolu luqhubekela phambili kuze kuyefika khona mhlaka 30 ngoba batsho njalo nxa bekhuluma emaredweni bona bezimstadt. So sikhangela ukuthi nxa kufika lesi sikhathi namhlanje phose ingxenye yenani labantu bahlala eZimbabwe babe sebebaliwe ngoba siyababona laba ababalayo ama-enumerators abhoda nsuku zonke engena izindlu ngezindlu ebala izimuli ezijeneyo.
Abantu bayavuma yini ukuhlala phansi lababalayo laba bephendule imibuzo ngoba kulembiko esitholayo abanye bekhonona kakubi besola imibuzo abayibuzwayo?
Iningi labantu iningi lezakhamizi esesithe saxoxa lazo hayi kukhanya abaningi sibili bayasebenzisana lalaba ababalayo bayasebenzisana lama-enumerators njalo abaningi bazimisele ukuhlala imizuzu ethize sibili ngoba imibuzo ebuzwayo iminenganyana kuyafika phose amachuma amane emizuzu. Umuntu lwana uyabe buza lokho ebuza kwezinye indawo njalo nxa kuyikuthi imuli inkulu kuyafika sibili kumzuzu engaba ngamachumi amahlanu. Kodwa sikunanzelayo ukuthi abantu bakobulawayo bazimisele sibili ukuthi basebenzisane nalaba abantu ukuthi babalwe njalo iningi nxa sixoxa lalo liyaveza ukuthi hayi sebefikile emizini yabo sebebabalile babuza leyo mbuzo eyabe ibuzwa ngoba imbuzo yakhona sibili ijulile. I-questionnaire yangikhona ile mbuzo phose engaba lezigaba ezilichumi okuveza sobala ukuthi information eyabidingwa inengi njalo silethemba lokuthi izaphathisa abahlali bakobulawayo abahlali beZimbabwe ngoba ukubala kwakhona kugoqela ukuthi umuntu anike lawo magama abantu abayebethe balala ngobusuku kamhla ka 20 ngolwesithathu lolodluleyo kusiya kusa kungolwesine umhla ka 21 ngokunjalo ke uyafica ukuthi engxenye kwesinye isikhathi imoli yabithe yaba lama visitors njengoba sikwazi ukuthi bekuli careful lepasika bonke labo bantu ke bazabalwa lapho kade belele khona. Sokungenza ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi imizuzu icinise siba mnengi kodwa ke siyakhuthaza ukuthi abantu babekezele abantu basebenzisane logatsha lwezimstadt ukuze kuphume inani eliqondileyo labantu abahlala kobulawayo lalokho abangabe bekwenza imisebenzi abayenzayo. Abantu bangesabi ukukhuluma abakwenzayo nxa kuyikuthi umuntu uyivenda achaze sobala ukuthi hayi yena uyazithengisela imibhidi uyathengisa lokhu lalokhuyana baza kubhala phansi konke konkala nxa umuntu engasebenzi bakuveze khonokho. Lanxa kuyikuthi umuntu uphelele endleleni ukufunda siyakhuthaza ukuthi abantu bakukhulume khona ukuze kuvele sobala isimo sepopulation yelizwe isimo sepopulation yakobulawayo.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Izakhamisi zeCholocho zithi lonyaka zibhekane lendlala embi ngoba izulu kalinanga kuhle. Zithi kwezinye izigaba izifuyo seziqalile ukuswela amadlelo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo wake wamela iCholocho edalele parlamente njalo eyisakhamuzi umnumzana Belief Gawule olilunga lezanu PF.
ECholocho Gande kubi emasimini indlala sibili indlala yako konke indlala abantu abalakudla ukudla izulu ikilizi izulu abuya kuhle kuqaleni wathi ngemva kwakhonoko amabele achabalala ila izulu labaleka amabele yazi awonakala ngokunjalo kwakwazise lesi lotshani izifuyeni utshani uzashipha njalo izifuyo zeplazi zabo lawa yindlala kwazise amanzi aza super akungasanga leminizamo yokuthi kulungiswe konoko kusethe masinya kangaka ukuthi kuvikelwe konoko sokumele uhulumende laba sinedisa ama NGOs bangenele bancedise uhulumende lapho bangayenelisa khona ukuthi bebona ukuthi abantu bangathola ukuba kulungiselele ukuthi abantu bazadinga ukudla ensukwini ezilandelayo ukuphinde njalo ukuthi abantu izifuyo zayo zidinge ukuncedwa ngokudla nangamanzi lokhu vele yikho simile kukhona esigabeni sethu umumo wezinto awumanga kuhle lapho esiya khona kukhanya kulendlala sibili esiyilandayo
manje zikhona yini inhlanganiso eziphathisa uZulu esiyasizibone ziphathisa esesiqalisile
zikhona kande inhlanganiso ezincedisayo uhulumende ezinjengabolidi lezinye eziyazi ukuthi ngaso kufika esikhathini esinjalo ezingenele ezincedisa okwakade ezinto sezifumile ngoba kade ubeliya kumnyaka ophelileyo hhayi abantu bebedobhidobhile njengoba izulu liyeke kuhle kangakani kodwa kathesi hhayi sesithi inhlanganiso lezi kuzadinga zibuyelele njalo ziyekhangela zibone ukuthi umumo labalini sikacebise ngama-reports abo kuhulumende ukuze uhulumende abakhombe lapho kunendingakala khona ukuthi bancedise khona ngokudla kwabantu ngoba abantu bengabulawa yinjani
manje nxa sikhangele zona izifuyo-ke zimi njani ngesikhathi sona lesi singakayi phambili ukuthi ngesikhathi sokuthi sokusilela kakhulu kakhulu kunjani okwakathesi kuzifuyo
okwakathesi kanti ngingathi mina ezifuyeni kusesengconywana ngoba uhlani bona obukhona obutshileyo busesekhona okwakathesi kodwa buzaya kuthabalale phela ngoba uhlani lowa usazange bavuthwa sibili waze wafika endimeni enhle but ukuthi uqhubeke ubukhona ngesikhathi lesi sobusile esilandelayo kwazise kuzaba lolo ukuthi kuzaba le ndlala yokudla kwezifuyo ngokunjalo ke okwakathesi kusesengconywana ngoba sadobhadobha kolokho kukhona
umnumzana belief kaule isakhamuzi secholocho njalo wake wamela lesi sigaba ephalamende ulilunga lezanu PF selikubonile na okusemaphephandabeni iNews Day ithi kulomantshi wakobulawayo umnumzana Stephen Ndlovu omiswe enkantolo esetheswa icala lokusebenzisa amandla akhe ngendlela engayisiyo. UNdlovu ulokhe evalelwe njalo ukuthoniswa kwecala lakhe kuzaqhubeka ngolwesihlanu. iNew Zimbabwe ibika ukuba uhulumende uthi kuyize ukukhethwa kukamnumzana Enoch Mupamahombe ukuba ngumeya weHarare. UMapamahombe ukhethwe ngamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change ngolwesihlanu. Uhulumende uthi unanza osaphethe lesi sikhundla umnumzana Stuart Mutizwa olilunga le-MDCT. iChronicle ithi abakwamanye amazwe ababukisa impahla zabo eZimbabwe International Trade Fair bathi bafuna ukuqinisa inhlelo zokuthengiselana leZimbabwe. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Eh, sanibonani, sanibonani bakithi basakazi konke nabalaleli be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Bakithi ngizathi nami ukuthi ngiphawule kancane nje kona lapha mangisizwa abantu bekhuluma ku-Studio 7. Bese ngisithi khona yazi iqiniso lona li-right iqiniso mpela liyamkhulula umuntu ngoba la kuneqiniso khona noma nje kungenakuthula kodwa ke iqiniso lona liyinto ephilisa abantu. Ngizwile laphana kuthiwa khona umongameli uMnangagwa uwalalisela lo president waseFrance lo owine ama-elections and then uthi ungumngane wakhe. Angazi ukuthi bezositshela nini ukuthi umngane wakhe uba kungenziwa ngama-elections ngoba siqala ukuzwa manje ngoba bekunama-elections esewine ama-elections sesitshela ukuthi ungumngane wakhe. njalo ilizwe lase France kakade akusukuthi lingabe isitha selizwe lase Zimbabwe kuphela ilamazwe ahlala ekhuluma ukuthi khona no uhulumende wase Zimbabwe akuzame ukuthi uhloniphe amalungelo oluntu lase Zimbabwe uhloniphe nomthetho sisekelo wase Zimbabwe and so forth so laphana mase kubuzwa futhi laphana isikhulumeni sabo uthi hayi khona lokhu kukhulunywa ngupresident wabo kungabe kuliqiniso ngoba ubonile ngoba laphana kusenziwa lokhu nalokhuyana wathumela olimeleyo walo iambasada ukuba abe khona laphana so ke ngithe ma ngithi ngilalela kahle ma elokhu ephendula ebuzwa intatheli ngathola ukuthi shem njengehlala yenza bantu benkosi uyadayiva nje yazi uyadayiva ngathi ngumadribula ebhoreni akaphendule njengokuba imibuzo ibuziwe.
Salubonani, salubonani basakazi nani balaleli be-Studio 7. Basakazi nabalaleli be-Studio 7 ngiyakhala ngikhala ngalizano bandla. Esesiphenduke manje saba ngumhlatjelo, saba ngumnikelo omhlatjelo ngalezano le. Ngempela ngempela izano ngathi seyithathe yanikela ngathi emazweni. Sesihambe saphephela emazweni nakhona emazweni ngapha la besithi siphephela khona. Abasifuni ke kwamanje izani yona ayikuboni konke kukho konke lokho yona nje abakhokheli bakhona bezano abumnangagwa nabo gawule nabo suwenga nalabo obathumba lochuma lona bona ababhizi ngokufida amapocket abo ukuthi abantu phansi baphila kanjani hayi akusindaba yabo leyo ezilongibona abantwana befunda bebakhiphile bengafundi kwakhona eZimbabwe thina ke izihluphekile izihluphekile esithi sizamela abantwabedikho sokuyikufa kwekusasa labantwabethu lethu lokhu ngoba ma ngabe sixoshwa kwamanye amazwe ukuthi abantwabethu sizobasa ngani ezikolweni abantwabethu sizobafundisa ngani ngendaba zabo omnankagwa lesi siyacela abantu bakithi ukuthi phela ngabe if ngabe kuyabanjwana sibambane sikhiphe lezano sike sithathe ama-differences nje siwabeke eceleni ukuthiwena ungayiphi iphathi wena ungayiphi iphathi ezilungu waphuma izano bantu bakithi izwe lakithi lubuyele esimeni esiright asibambaneni bantu bakithi sikhipheni izano izano iyasibulalisa bandla.
Studio 7 linjani nje lonke bona ngapho oGibbs oEzra Chisa otungamile inkomo osithandekile emhlanga lonke nje lizizwe nje lelibingelelekile hayi siyazizwa mpela izindaba mpela sizizwa zinjalo zijisa hayi namhlanje zothanda ukuphawula ngebandla lezanupf leli ibandla lezanupf leli lithi liwine emakhaya emadorobheni liyadliwa. Umbuzo wami uthi kati bangaka abantu abasemakhaya abantu abaningi abasemadorobheni labasemakhaya ibaphi abantu abaningi masibala nje abantu phela ungakhangela iBulawayo ukhangela iHarare ukhangele nje amadorobho nje wonke lapho iZanu-PF ethi idliwa khona kodwa iwine emakhaya isihluku seZanu-PF lesi sokuthi isidiwine emakhaya ivotelwa ngobani emakhaya kuba ngoba abantu emakhaya bayivoteli ivotelwa ngondova yini ibandla lezanu-PF leli livotelwa ngobani emakhaya khona leli ability liwina khona lina bantu bezanu-PF liyafuna ukudlala ngathi liyafuna ukudlala emakhaya vele zanupf kayiwini ngitho ithi dli emadorobheni lapha kuwini MDC emadorobho lintshela ukuthi kunephathi okuthiwa ingawini emadorobho wonke amakhulu eZimbabwe kodwa kube le bandla ethiwa liwini emakhaya linjengezanupf utho kuthiwa izanupf siwinile ngaliphi hayi lapho sinojogcekeni lapho mina zahlala ngisana ke khonoko
Studio 7 njani ya kuma umaphosa lapha kondolwane esigabenza umakhulela hayi lize lizima kakithi South Africa la izijikela sofane sekhaya bakithi sevota saba nenaki ngoba siyavota this year next year sorry kodwa ke ukuvota kwethu ngibona futhi sihlupheka ngoba abantu bakithi asicabanga ngokufana abanye basakhuluma ukuthi kuvotelwa umqondisi yabo zabo bekhangile phela street bathanda yamaqembu lawo ngenhliziyo njengathi siwathanda ngoba amaqembu akidlala siyawathanda kakhulu bakithi basho ukuthi kumbe siyawazonda ngoba siwathanda amaqembu phela ayisindebeleni kodwa esikubonayo hayi ndawo kwamanje okwamanje mina vele ngifuna nomqondisi bejoyine empelile ukuze i-3PC sihoteleni yona ngoba i-opposition engiyibonayo elinqubekela phambili okwamanje ngoba lokhu siloke sikhuluma sithi sifuna kwethu ngamaNdebele alokake sikuthole lokho ngoba kuleyinye impela uyokhuluma mpela umnyanga kwalapha ngamtheka ayikhuluma ikula abazijona zibonisele ukufa eliqinisile bazakufa abantu ngoba lapha into enkulu bakithi fanele sikhipheni izalo esihlalela bami sikokhuluma ukuyabelwa kwilizwe lakithi lakomthwakazi hayi lapho siyangena siphe akwamanje vele thina njengathi njengami nje ngicabanga kanjani ngiyujoyine into engiyazi ukuthi kayindawo asinanzeleleni bakithi ukuthi sifanele sivote i-3PC sikhipheni izalo sikokhuluma ngesizwe sakithi ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi eleSomalia, eleEthiopia kanye leleKenya azathola usizo oluvela eMelika ole $200 million eyokukhusela izigidi zabantu ezingamachumi amabili 20 million ezihlaselwe indlala. Umsakazo munye uthi njalo abahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo abanobudlelwano leqembu le-Al-Qaeda kwele mali bathi bathumbe isotsha lakwele Russia elisebenzela kwele mali lingaphansi kwenkampani ye-Wagner Group. Singene kudaba lweMelika. Umsekeli kamongameli waleli lizwe unkosikazi Kamala Harris usebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Eloba enkundleni ye-Twitter izolo, uHarris uthe lanxa kunjalo akalazo impawu zalumkhuhlane. Ngokunjalo uthe uzizwa elenhlanhla ngoba wahlatshwa wonke amajekiseni e-COVID-19. Sixoxelo sebenza kwezempila kahle eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Bengibona nje inkongona ndlelele ukuthi kunsukana ezedlule kumbe kunyanga lezi ezedlule iziphathamandla zikahulumende weMelika ezimbalwa bezikhanya lazo zikumenyezela ukuthi zibanjwe kumbe zile COVID-19. Ngingazi ukuthi imbangela ukuthi laba ngabantu abasebenza labantu abaningi hamba endaweni eziningi ezehlukeneyo behlangana loZulu behlangana labanye abantu abehlukeneyo. Kodwa kokuthabisayo ukuthi kule mibiko njalo eyokuthi uVice President uHarris kaguli laloba igciwane likhanya likhona emzimbeni wakhe kodwa kaguli ekala lokho okuthiwa ngama-symptoms. Okunye okungithabisayo ukuthi uzikhulumele yena wathi uzaqhubeka esebenzela ngekhaya akazukuphuma ayehlangana labanye abantu. Kukhanya ngani ubela i-COVID le ngemva kokwethekelela eCalifornia. So singazi ukuthi kumbe igciwane lelo lithethe khonale. Okunye njalo okuthabisayo ukuthi uVice President wahlatshwa amajekiseni womabili awuvikela, wahlatshwa nale i-booster shot. Lokho okungabe kuyikho okubangela ukuthi angabi lama-symptoms, akhanye engaguli. Njengalokho kade sikubona esikhathini esedluleyo, sibona abantu begula bebulawa yi-COVID ikakhulu ngesikhathi lesiyana abantu kungakabi lama-vaccine. Yikho okuthabisayo khonokho ukuthi labo abahlatshwayo amajekiseni omabili okuvikela baphinda bahlaba ama-booster sokulobufakazi sibili obugcweleyo okutshengisa ukuthi ingazi kubambe i-COVID yakhona kodwa umuntu kaguli kakhulu.
Kuyini ongakuxwayisa labo abalokhe bethikaza kumbe bethandabuza ukuhlatshwa?
Kuqakathekile kakhulu njengoba ngengatsho ngaphambilini ukuthi u-Vice President uKamala Harris umuntu owahlatshwayo amajekiseni okuvikela ngathi ama-vaccines wahlaba amajekiseni womabili eyokuqala neyesibili wahlaba ne-booster. Kuyakhulunywa ukuthi khathesi laloba elalo igcikwane elayo i-COVID kodwa kaguli ngumuntu nje oziphileleyo eyasizwanga ukuthi umbutshaywa likhanda kumbe uyakhwehlela kumbe osokumele aye esibhedlela. Ngakho-ke mina ngilokhu engiqonqosela lokhu engikhuthaza uZulu ukuthi nxa labo bangakahlabi lamajekiseni kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi abantu bahlatshwe bavikeleke. Siyabona njalo ukuthi inani labantu abahlaselwa yi-COVID lapha kwele Melika likhanya lisehla lokhu liqhubeka lisehla. Kodwa laloba kunjalo kasikwazi ukuthi kuzinyanga ezizayo kuyabe kuminjani. Engxenye singabona njalo lomkhuhlane usumemethe. Ngakho-ke ukuthi abantu bahlatshwe amajekiseni okuvikela ama-vaccines eyokuqala eyesibili ile booster shot ngiza sokukhulunywa njalo kakhulu sokukhuthaza ukuthi abantu bathathe ama booster shot awesibili. Lokho akangazi ukuthi abantu bazakwamukela njani kodwa inkuthazo yami ngeyokuthi abantu asihlabenini amajekiseni okuvikela la eZimbabwe. Bakhona njalo abanye izihlobo zami lami engizaziyo abalokhu besithi ye asihlabi thina ye unje konje asihlabi amajekiseni asikwazi ukuthi kuyini abasifaka khona emzimbeni ye bazasenza sibe ngamarobhothi. Omunye umngane wami wanjela wathi umntanakhe wathi khona kuye amajekiseni ona la esiwahlabayo in 2 years sizaguquka sibe zinkawu. Ngathi kambe shua ngakho hayi asoze siguquke sibe zinkawu. Siyabe lokhu singabantu siphi silempila kahle sesivikelekile ke emkhuhlaneni we-COVID.
Unkosazana Brenda Moyo isizalwane seZimbabwe esisebenza kwezempila kahle eMelika.
Tienhlanhla Laksifa umkhubo osubhakile emhlabeni wokuhlekelela ubunja lobunyamazana kusenzakala. Angilankani labo ubunja lobunyamazana that has costed lives of foreigners in South Africa. Dudula demons have taken over from the Lindala Repatriation Center, a detention facility for undocumented migrants in South Africa. This world has become hell, and South Africa is the capital city. Deep Sloot is the union building. Dudula movement is the cabinet. Unhlanhla ithungamela. Abakithi bakhanzingwa bephila kwenziwa idilingathi. This South Africa place of gold is the merciless. Fare thee well, son of the soil. The soil of the sun shall bury you. Mdloli omhle. Let me moan the un-African tendencies by South African elements behind the Dudula Operation Loyalists, led by Nhlanhla Lux. They drink dry our blood for wine. They munch cold our bodies for dinner. I call them saints of Satan, the vampires. Their appetite for Zimbabwean blood is unquenchable. Izilakalaka zabo zivinqoza zixoze igazi labafowethu. Baminza thina, babhodla abafowethu. Ramaphosa and Comrade ED, litheni makunje. Lakhelene abantwana sebevukelana, lina libhizi ngamakhapachino. Sisman, a minute of silence. Dear Santa Lux et al., you have decided that a son of Case, the father of four, a gardener in the Four Ways neighborhood of Johannesburg, South Africa, by the name Elvis Mpotazwe Nyati, be dead at 43, leaving behind four kids. They say a dead foreigner is more of a convenience to them than a live one. In Deep Sloot, Extension 1, on Tuvelis Street, 20 meters from his home, early hours of the morning, Wednesday, April the 6th, 2022, Elvis Mpotazwe Nyati is gruesomely murdered. A minute of silence.
Desire moyoxide imbonga enkulu esola ke udlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa olubangele ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe uElvis Nyati. Makalale ngokuthula siziphethe ngebezihamba phambili. Isilinganiso sokuwa kwedola leZimbabwe iye-on-year inflation sesikhweleza yaphose kukhulu 96.4%. Sokusele insuku ezintathu ukuthi kugqitshwe uhlelo lokubalwa kwabantu olwe 2022 Population and Housing Census. UZulu ekhuthazwa ukuthi abambisane lalabo ababalayo njalo aphendule imibuzo ngokugcweleyo. Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris usebanjwe umkhuhlane weCOVID-19. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.